Elingali chona njani zulukandaba mthwakazo omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Khona kumkhondo omuhle ukuthi ke la amanye amagama njabo main street esetshintshiwe kuhle o-40 street labo batshintshe kuphiwe ke amagama abantu abalwela ilizwe balikhulula kakhulu koBulawayo sikhangele abalwela ilizwe yokumhlubulo wezipha lezaphi yiwesabe sibakhangelele kakhulu.
Ikhansili yakoBulawayo yethula uluhlu lwamabizo emigwaqo izibhedlela kanye lezakhiwo ukuzamela aguqule ekupheleni kwawonale umnyaka.
Umbono we-research leyi ngivumelana nawo kakhulu inkomo ngenxa yokuthi khona kulempawu ezisetshenziswayo emhlabeni jikelele. Nxa abantu bekhangela indaba yobumpofu nokutholakala kwezinto eziphilisa umuntu.
Inhlanganiso ye-New World Health ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe awezwekazi le-Afrika alobuyanga obumangalisayo obulakho ukuqhela ngamandla ngenxa yohlelo lwe-indigenization.
Ingcwethi kwezenotho lezombusazwe zithi iZimbabwe kumele ilungise okuhluphayo ngohlelo lwe-indigenization ukuze ithuthukise umnotho kungelazikwelede ezivela kwinhlanganiso ezinjenge-World Bank.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha kulomsakazo weStudio 7.
Ikhansili yakoBulawayo isikhuphe uluhlu lwamabizo emigwaqo izibhedlela kanye lezakhiwo okufanele aguqulwe. Uluhlu lolu luvela kuofisi kahulumende eyeBulawayo Metropolitan Province. Amabizo la agoqela abancedisa ukukhulula ilizwe kumbuso wamangisi abagoqela uNikita Mangena, Lookout Masuku, Sigombe Mathema kanye loKenneth Kaunda owayengumongameli weZambia. Amanye amabizo ngawesikhosini agoqela umzilikazi wayeyinkosi yamaNdebele, umkakhe omdala uLoziba, le ndodana yakhe yaba inkosi yokugcina yamaNdebele uLobhengula. Isibhedlela seRichard Morris sizabizwa ngokuthi imehlo kaZulu esemathaday sithiwe amhlophe okulibizo levuyo lasabe luphele kubutho likaLobhengula. Inkundla yeWhite City Stadium izabethwa ngegama elithi Phelandaba Stadium. Ezinye izakhiwo ezisadingelwa amagama amatsha zigoqela iTower Block, Charterhouse, Love House, Pioneer House, Zimdef Building, Magnet House, Tracker House, Bradlaugh's Building lezinye. Ukhansela kaWard 1 kuleli dolobho uMnumzana Mlandu Ncube utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu khona luzacutshungulwa ekhansilini njalo kukhulunyiswane lezakhamizi zaleli dolobho kubonakale ukuthi ayemukelwa na. Ukuhlaziya lolu daba sizweni imbono kaMnumzana Edwin Ndlovu, isikhulumi secelele MDC elikhokelwa uMnumzana Welshman Ncube koBulawayo okhuluma ezimele.
Khona kumkhondo omuhle ukuthi ke la amanye amagama njabo main street esetshintshiwe kuhle o-40 street labo batshintshe kuphiwe ke amagama abantu abalwela ilizwe balikhulula kakhulu koBulawayo sikhangele abalwela ilizwe yokumhlubulo wezipha lezaphi yiwesabe sibakhangelele kakhulu kumbe labo abokhokho bethu abanjabo mzilikazi loBhengula and so forth. Kuningani kungaba yinto eqondileyo kodwa ke sikhangele kutshintsheni njalo kungabi kutshintshe yonke into kulamanye amabizo esilungu njalo lawa imbali elizihlelizo singeke siyidilize okumele lawo ehlala ikhona kwazakala ukuthi lizele lake lacolonizewa kwaba lalokhu lalokhu kwaliwimpi laze lakholula ilizwe. Yikho-ke kumele nje kutshintshwe kunanzelelwa. Ikanti ngakusa-40 street ngibona ingani njawula meaning lingatshintshwa-ke lelo gama-ke liphiwe-ke iqhawe lalwela leli lizwe leZimbabwe.
Siyananzelela njalo ukuthi kula amabizo kulokuKenneth Kaunda owayengumongameli weZambia.
Ngibona ngani uKenneth Kaunda ukuthi aphiwe umgwaqo lebizo lakhe koBulawayo kuqonde kakhulu ngoba eHarare bebalalo-ke lelo gama. Ikanti uKaunda eZambia ancedisa kakhulu ibandla lezaphu lebandla lezipha. Yikho-ke kuyadingakala ukuthi koBulawayo-ke libe khona-ke umgwaqo obizwa-ke ngoKenneth Kaunda-ke.
Bekudingeka na ukuthi izakhiwo lezi ziguqulwe ezigoqela o-Parkhead Center lapho Southampton House?
I-State Council yona ngibona ngani ilungelo layo lisemigwaqweni kuma-buildings ke kaba sobe-private property. Yikho-ke kaba sokumele kube lethe ivumelane labanini i-building yena leyo ngoba uzakuthola ukuthi o-Tracker Housing ba-under Tracker Group sokumele i-group yena leyo ivume ukuthi kutshintshe lelo gama. Yikho-ke ayilamandla amakhulu ukuthi ngatshintsha-ke izakhiwo ngaphandle izakhiwo ezibizayo i-State Council ezayo yebo kambe ngazitshintsha kumbe ezibiza uhulumende yebo kambe angazitshintsha kodwa-ke asifuni kube lokungenela kakhulu kwezamabhizinisi yikho kugcina ke sokulimaza umnotho sokusethusa abantu abafuna ukuzoinvesta ukuthi ke uhulumende kumbe ikhansili yangenela ke enhlelweni zabo.
Ubona ingani azayimukeleka lula na kusoze kube lokukhonona?
Thina abantu bakobulawayo siyayemukela onika ithamangena siyabazi ngabantu abalwela ukuthi kukhulule ilizwe leZimbabwe into eqondeni da esendleleni ke lancanje kuthetha isikhathi ukuthi abantu bahlonitshwe kodwa ke hayi kuhle xa sekokucabangela ukuthi abahlonitshwe ngibona kuzayamukeleka kakhulu.
Lo mnumzana Edwin Dlovu isikhulumise celele MDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube obekhuluma ezimele.